Abaphathi bezikolo laba abakunhlanganiso ye-National Association of School Heads abayinkulungwane lamakhulu amane lengxenye 1425 abakahulumende labakhokhela inhlanganiso ezizimeleyo bagqibe namuhla umhlangano omkhulu wabo obekuxoxiswana ngengozi yezidakamizwa ezikolo. Evula lumhlangano izolo, umnumzana Torerai Moyo ongumholi we-primary and secondary education uthe kulusizi okwenzakala.
Ladies and gentlemen, we have to agree.
Manenela manenekas. Kufuze ngalizwi linye sivume ukuba izidakamizwa sezipiliza ilizwe. Umbuzo usekuthini? Lina lenzani ezigabeni elisuka yizo ukuvikela lokho?
Amazwe kamoyo elekelelwe njalo ngumnumzana Arthur Maphosa, umongameli we-NASH njalo engumphathisikolo we-Gwanda High School, othi ikusasa yentsha iyachabalala. Uthi wakulusizi kuba izidakamizwa lezi zithengiswa yibo futhi abazali.
Umntwana uyambona kuthiwa uziphathele idrinki yakhe, umphako wakhe, imazoo yakhe, kanti uyafica kulapha imazoo kulokunye lakho ekumumetheni.
UMaphosa uthi lokhu sokuhlasela sibi sabafundi abasezingeni eliphansi kubalela mfana nkazana kuxubene nje leminyaka. Omunye njalo odidekileyo ngalolu hlupho ngumphathisikolo weMosi owathunya High School kuleli dolobho, umnumzana Roland Sibanda, othi baxwayisene ngenyathelo elingathathwa ukuqondisa lolu gobo. USibanda uthi abanye lesikolo kabasahambi.
Umntwana esikolo nxa ungambona setabhuse ama-drugs, sekumele umtshintshe khonokho kumenza athathe ama-drugs.
Omele isabelo seMathebelele North kwezemfundo, umnumzana Jabulani Mpofu, uthi ingqobe sisele kuye wonke obesemhlanganweni lo.
So when we go back home, bonke bayakwazi ukuthi isigebenga esilwa laso sinjani. Ngoba labo abazange baye-exempt, kanti uzwini.
Abaphathi laba basele bebambe owangaphansi ngolwesithathu ngemva kokubika kukamnumzana Wilson Box wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ukuba intsha kuleli ithatha ibhanje, utshwala, imithi yokukhwehlela, i-crystal meth kanye leskunk. Iningi libikwa lizidaka ngokuzihlaba ngamasirinji ejekiseni, inalithi, inkezo zokudlela, izitiki zemetshisi lokunye. Uphenyo lwakhe luveza njalo ukuba abanye ngabazi zihlaba bezifaka igazi labanye ngokufuna ukubona nje ukuba kuyakwenzakalani. Kuvezwe njalo ukuba kulaba abafika phose ikhulu 93.2% ekhulwini ba emacansini, inengi labo alikhethi ukuba liganga lobani njalo kokunye kulembadalo. Ngalokhu umoyo uthi uhulumende usephume lohlelo lwe-drug and substance abuse plan yomnyaka wonalo kusiyabamba u-2030. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngengunokuthaba Dlamini.